sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 8 kuNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wayengumabhalane wakuqala umsondi wekhansili yakoBulawayo, uMnumzana Michael Nkanyiso Ndubiwa, ubekiwe namhla emathuneni eLady Stand Cemetery kuleli dolobho. Kulandela ukubhubha kwakhe ekuqaleni kwayo nale iviki.
Njengoba ubona abantu buningi, utshengisa ukuthi wona undiwo bengumuntu wabantu, bengumuntu wabantu njelo iBulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes. Yikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life. Ukuthi wayephila labantu.
Uhlupho lokusilela kwamabhasi lamakhombi lulokhe lusidla ubhedi ngokoBulawayo.
Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini, bekuphileka ngoba bebedobha khonokho okuncane ukuthi bayekudla nabantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izimali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezithile bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi.
Kulandela ukusayinwa komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 izolo nomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqalise ukusebenza, amanye amagqwetha kanye lenhlanganiso yezilwela ilungelo loluntu bathi balubhekise emthethwandaba lapho abazaphikisa lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Wayengumabhalane wakuqala umsundi wekhansili yakoBulawayo uDokotela Michael Nkanyiso Ndubiwa ubekiwe namhla emathuneni eLady Stand Cemetery kulelo dolobho ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eqhutshelwe e-Amphitheatre Centenary Park ekuseni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abakade besemngcwabeni kaDokotela Ndubiwa bamncume besithi ube yindoda emadodeni njalo uliqhawe elingadingwayo ngomsebenzi awenzela ilizwe. Bonke abaphiwe ithuba lokwethula amazwi enduduzo lokumvalelisa bathe ubesebenza gadalala njalo elobuqotho. Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze uMuyi njengomuntu owasungula inhlelo eziningi zentuthuko ezilokhe zisebenza njalo eziyizo ezipha leli dolobho isithunzi. Umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Isaac Mabuka uthe idolobho lilahlekelwe.
Hayi, sibhujelwe sibili. Njengoba ubona abantu buningi, utshengisa ukuthi wona undiwo bengumuntu wabantu. Bengumuntu wabantu njelo iBulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes. Yikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life. Ukuthi wayephila labantu.
Ukhomishina Jafet Ndabeni Ncube owayengumeya wedolobho lakoBulawayo uthe ilizwe lilahlekelwe yindoda eyayisazi abantu lomsebenzi.
Silahlekelwe sibisibili yindoda umuntu.
Sizacela bakithi ukuthi
singasazi abantu esazi umsebenzi elembeko elomcijo. Silahlekelwe sibisibili nguNdubiwa, wasebenza kwazi abantu, wayesazi abantu labantu bemazi. Yikho lo msebenzi wakuba umhle kangaka.
Omunye njalo owayengumeya waleli dolobho uMnumzana Patrick Thabamoyo uthe balusizi ngokulahlekelwa indoda eyayisebenzela uBulawayo ngothando.
Lusizi kakhulu, into ebuhlungu kakhulu ngokuba indoda eyayisebenza isebenzela uBulawayo ngothando.
Umnumzana Mofati Ndlovu owayengumabhalani wekhansili yakoBulawayo uthe ngakho ongenelisa ukufeza okwenziwa nguMuyi.
Ubaba uNdiwa Ndubiwa njengoba lizwile imisebenzi yakhe iyamangalisa. Angikholwa ukuthi ukhona oza kwenza imisebenzi yenziwe ngubaba uNdubiwa. ngakho ke usedlule uNdubiwa kungathi laba bamlandelayo bangalandela babe lezi babe bezile umsebenzi kaNdubiwa babe bafunde ukuba leli dolobho belibanjwa njani belisebenza njani banengabantu abazuze abalenzuzo ngomsebenzi kaNdubiwa lami ngomunye engafunda kakhulu ngisebenza loNdubiwa nanti iqhawe selihambe uhambe loNdubiwa kodwa boku isikhathi sakhe
indodana kamuyi uHorace Ndubiwa uchaze ukuba uyise ubeqotho ekuphileni kwakhe lemuli njalo balahlekelwe uthe ubephethe umkhuhlane wezinso oyiwo omthetheyo esesibhedlela seMathaday Hospital ngolwesibili Umuyi wayengonsundu wakuqala ukuba ngumabhalane jikelele kuzwekazi le-Afrika. Uchiye ikhosikazi lakhe uLydia, abantwana abane, abazukulu abayisificamine mibili lezizukulwane eziyisithupha. Uzelwe ngo-1934 eCezwane njalo abazali bakhe kwakungumkhanyiso lodumile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo e-amphitheatre ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulandela ukusayinwa komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqalise ukusebenza. Amanye amagqwetha kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi balubhekise emthethwandaba lapho abazaphikisa lolu daba. Igqwetha lakobulawayo uMnumzana Ngqobani Sithole ngomunye osowaphikisa umthetho lo emthethwandaba njalo ezinye inhlanganiso ezizimeleyo labanye abameli bathi bazathatha inyathelo elifanayo ngoba uloncindezelo ikakhulu olokuthi umongameli usengazikhethela abehluli. Kodwa abawuvotelayo lomthetho edalela eParliament lele Senate bathi ulempawu ezibalulekileyo ezivalisa ukuthi abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa kulawo amadale njalo labatsha bengene lula. Inhlanganiso ezizimeleyo bezithe gwaqa izolo kobulawayo zicubungula udaba lokusilela kwamabhasi lemitshova kuleli dolobho ngoba abangabhalisanga kwinkampani yezubco bephanjulwa emgwaqweni ngamapholisa. Lokhu kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa ngabahlali bakobulawayo obuqoqwe inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association lapho abavumelane ukuthi bazalobela uhulumende kanye lecouncil yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizinisi yokuthwala abantu ukuthi besebenze. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi usanda ukwethula umbiko echasisa ukuthi baphambula izimoto ezisebenza ngokungekho emthethweni kanye lamakhombi lamabhasi athwala abantu wona engabhalisanga kunkampani yezubco njengalokho okwanqunywa nguhulumende emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa losomabhizimusi uMnumzana Abednego Bebe, isiphathamandla senhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe.
Kakula sizathu sokuthi sisole amapholisa ngoba benza umsebenzi abawuthunywe nguhulumende wezano. Uhulumende wezano nguye owehlulekileyo ngoba utholeke kulamabhasi ezubko okwakuthiwa yi-ROC ngesikhathi samagiwa. Akade sebenza umsebenzi oncomeka kakhulu. Babhidlizile ke lawo mabhasi behluleka ukuwalondoloza, behluleka ukuthenga amatsha. Njalo ngesikhathi samakhiwa bekule competition ngoba kwakulama zimota ezincane ezazivunyelwa ukuthi zithwale abantu. Njalo zazivunyelwa ngendlela eyayihlelwe nguhulumende. Uhulumende ofanayo ufike wangezelela ke wafaka lamakhombi. Emakhombini lapha uzakhumbula sithandekela izimuli eziningi beziphila ngezimali zamakhombi. Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini. Bekuphileka ngoba bebedobha konoko okuncane ukuthi baye kudlala abantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izibali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezijiyeneyo bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi. kodwa uthi uyakhangela abantu nxa sebemelele lo zupho bayatshayisa abantwana babantu batshayise abazali ngo-5 kodwa bazazi bayafika endlini ngama-9-10 ngenxa yokuthi bonabo zupho kuthiwa ngozupho abathwala abantu kabenelisi ukuthwala abantu kodwa isikutshoyo ukuthi hayi kuzaphela ngoba okungapheliyo kuyahlola.
Kuyini okufanele uhulumende akwenze ukuxazulula lolu daba? Ngoba abanye bayakhonona ukuthi inkampani yezukho isilalokho okuthiwa ngesiNgisi yi-monopoly ukuthi kube yiyo yodwa evunyelwa ukusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Okwenzakalayo-ke ukuthi-ke uhulumende kufanele aqinise imithetho yokuthi abantu balandele i-COVID-19. Enze lokho kuthiwa ngama-educational programs ngoba abanye balokungazwisisi-ke okwenzakalayo ke COVID-19 njalo ngokungazwisisi bakhanye engani bayadelela ngoba lakho phela ungakhangela khonokho okuvala amabhasi esithi uzupho nguye oncedisa ukuthi kuvikelwe-ke umkhuhlane we-COVID-19. Ngibona ngani mina-ke ku-wesi ngoba abantu bengakangeni phakathi kwebhasi ufica beminyene bezindwendwe ezinde kakhulu. Nxa ibhasi ifika ufice njalo beminyana bengena phakathi kwebhasi. So angiboni ukuthi ngokuthi ke amabhasi abe ngawe zupho kuphela kuyancedisa ukuthi kuliwe lo mkhuhlane lo we-COVID-19. Uhulumende okufanele kwenzeke ukuthi akakhumbule ukuthi ukubulala abantu nge-COVID-19 lokubabulala ngokuthi abalambise ngoba sekhipheke lokho akade bethola ngakho okokuthi baphile kuyafanana nje xathu. So kutshengisa ukuthi nguhulumende onganakiyo abantu, uhulumende ongalandaba lokudubeka kwabantu, uhulumende ongalandaba lokuthi izimuli zilala zidlene ziphila ngani ngoba abaningi bebephila ngazo zona izimoto ukuthiwa zingahamba emgwaqweni zithwala abantu.
Lo ngusomabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe oyisiphathamandla senhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe. Izakhamizi zedinde phansi kwenduna uChifu Nakatambe zithi zihlalele evalweni ngoba zingaziwa ukuthi inkampani yamaChina eyi-Denfa Investments ebikwa yaphiwa imvumo nguhulumende okwemba kulindawo iyaphenduka kumbe hayi. Inkampani le yayisifake itende kulindawo ikhomba ukuthi isiqalisa ukusebenza kodwa izakhamizi zakhonona zisithi isiphetho ukuthi zikhutshwe kulindawo. Lokho kungavunyelwa ukuqhubeka. Esinye isakhamuzi sabotshwa njalo sasiwa imithethwandaba kulandela lolu daba. Umphathintambo obona ngezokwenjiwa kwemigodi uMnumzana Winston Chitando ubikwa wenqaba ukuhlangana lezakhamizi ukuze azichasisele ngalolu daba. Ukuze sizwe okunenge okwenzakalayo sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Daniel Molokela omela iHwange Central edalele iPhalamende obexhasana lezakhamizi kulolu daba.
AmaChina babuya last month bayenza i-exploration endaweni enye. Sahamba sabatshela ukuthi ni asila kujabula ngendaba leyo. Bayenza khonapho abayenza khona basebesuka but kumele bayenze indawo eziningi bekhange behlolisise ukuthi kungaba ne-coal abangayo sina sebesenza umgubuvula umgodi ngayo. Okwamanje kuthiwa abekho amaChina kodwa izakhamizi lokho ezilokukhonona ngendaba leyi lokho zifisa ukuthi indaba leyi kayikhange lisise kakutsha.
Yona inkampani ebikwa ifuna ukwemba kulesi sigaba ilokhu isebenza yini njalo izivikela ngokuthini nxa likhulumisana layo?
Okwamanje ikhampani le isisukile edinde asikwazi ukuthi iyaphenduka nini. Lingakhohlwa balaleli ukuthini ilelungelo lokuqhubekela phambili nomsebenzi lowo ngoba ile presidential special grant to explore i-coal eHwange. So iyasekelwa ngumthetho weZimbabwe kodwa thina njengezakhamizi zaseHwange sithi sicela ukuthi kube lokuhlala phansi sizame ukukhulumisana umsebenzi lo ongakaqhubele phambili. So asikwazi ukuthi amaChina lawa baphenduka nini kodwa okwamanje abasekho edinde.
Lo umnumzana Daniel Molokele isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance emela iHwange Central edale lePhalamende. Abazali emaphandleni sebeveze ukudana okukhulu ngempumela yemhloliso yezinga lika-Form 4 e-O-Level ngoba bekhala ngekusasa yabantwababo abangaphumelelanga ezifundweni. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ugatsha lwemihloliso lezimseki lubeke ukuthi impumela yemhloliso ye-O-Level yanyakenye yehlile ngesilinganiso esifika phose isikhombisa ekhulwini 6.8%. ugatsha loluluthi lokho kubangelwe ukuphazamiseka kwezemfundo ngesikhathi sokuvala kwelizwe ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phakathi kwabafundi abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathuma esiyagalombili 184,249, inani labaphumelele kwizifundo eziphezu kwezinhlanu baphezu kwenkulungwane ezingamathuma amane lanhlanu 45,644. Iningi labafundi abangaphumelanga ngabasezikolo zemaphandleni. Umnumzana Credo Mpiro oyisakhamuzi amatobo uthi akumangalisi ukwehluleka kwabafundi laba ngoba ngurhulumente engaqakathekisi ezemfundo.
Akula ma-results lapho esingakhuluma ukuthi abantwana babhasile 0, 10%, 20%. Kusasa labantwana, ayisasa labantwana alikho. Alikho okwamanje abantwana bafunda 2 days. Abafundi bahamba bemakisa kuphela ukuthi bakhona. Akufundwa ezikolo, hhayi, akula kusasa elihlela abantwana. As long singaphansi kwalo uhulumende lo khona lo we-new dispensation, hhayi, hhayi, lo ngani walanda uzobulala imfundo yabantwana, akula nto ekhona la.
Umnumzana Agent Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi ukwehluleka kwabafundi bemaphandleni ukuqhuba izifundo zebulenjini ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kudala ukungaphumeleli kwabo ezifundweni.
Amadlasi alonyaka abe phansi kakhulu ngoba abantwana babhala imihloliso bengazange belungiselele. Wasaying now education is not for all, is for the rich. Laba aba izinoti zazikwanisa ukuhambisa abantwana kuma-online lessons bekulokubhadala ama-extra lessons. So abadala bemakhaya abalayo leyo mali.
Ukansila ka-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu laye uthi yadanisa impumela yemhloliso ye-O-level yalonyaka.
Impumela yalo mnyaka imbokunye okumangalisayo. Akulabuhle kuyadanisa nje kwenza wehlise le nyembezi. Akulanto enhle sibili impumela yabembi kakhulu. Nxa sikhangela sibili imbangela, lunalolu bhubhane olube khona, yilo lwenze impumela yehla. Kunjalo nje singakhohlwa ukuthi laba balisi, labo khona lokhana ukungafundisi kwabo, bekhonona ngezimali, kwenze sibili imfundo yabantu abethu yehla kakhulu ngoba bebevele bengafundi.
Futhi njalo kusasa ilizwe leZimbabwe iluvilibana ngoba abafundi abangaphumelelanga bengaba yizephulamthetho ongadala ukuthi kungabi le ntuthuko elizweni.
I-human resource engabantu abethu ivele iwele egodini elinzima emgodini ongelamkhawulo. So ngibona engazani empilweni yabo yonke sibili abantu abethu sekukreatwe nje abantu abangelala msebenzi okhanya kusasa yaleli lizwe ngenxa yokungabhasi kwabo lokuswela imfundo izaba semnyameni. Ngikhangelele nje ukuthi kuzaba lobugebengu obukhulu ngayo nale impumelelo eyenzakeleyo yabana laba abantwana abangazange benze kuhle. Okwabo sebezakhangela imikude bakhangele nje wonke le misebenzi yonale mibi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown yikho kudala ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni. Uthi ugatsha lwezemfundo luzaphuma la maqhinga okufundisa ukuze abafundi bengasaleli emuva ezifundweni zabo ngalesi sikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. No, I bet.
Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu asebehlaselwe yi-coronavirus selokhu yaqhamukayo ekuqaleni komnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu lasitshiyankalombili 38,403. Njalo igcikwane leli selibulele abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,576. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,422. Lokhu kulandela ukuhlaselwa kwabahlanu yileli gcikwane izolo kanye lokubhubha kwabahlanu. Ngenye lichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Abel Khumalo ukuthi xoxa ke ngodaba lwenkosi yakwaZulu kwele South Africa.
Umbuzo wami wokuqala ungasela ukuthi ukubhubha kukaMadlamini wayenguye owayeseyinkosi. Abanye bathandabuza ukuthi kungakwenzakala ngemvelo na kumbe kulesandla somuntu.
Yebo Chris, ngiyabonga ukungena ehlelweni. Ukubhubha kwamama Madlamini ingathi kwaba nesandla ngokuzwa kwethu singazi isiqiniseko ukuthi isiqiniseko esingakanani, but bathi kungathi kwaba nesandla ngoba ngathi kunombango wobukhosi laphaya. So asikwazi, ngeke ngisho ukuthi iqiniso, ngeke ngisho ukuthi ngamanga, but ngathi kwaba nesandla ngokuzwa kwethu.
Yena uMantombi Dlamini ubekwe njani, kuhambe kuhle nango kuzwa kwakho?
Yeah, yena ubekwe kahle kakhulu, ubekwe kahle, akuzange kube nenkinga. Kwenziwe isiko kwaqedwa umsebenzi.
Ukukhethwa kuka mnumzana Misizulu kukhanya lakho kungathi akuhambeli kuhle abanye abantu. Ungasela ukuthi wena kuyini ukuzwayo ngokukhethwa kwakho?
Ah, vele endaweni zobukho isikhathi esiningi kuba nombango, ungabheka even nakithi ngale kunabanye abafike babangise ngoba ubukhosi into enkulu, wonke umuntu ufuna ukuba yinkosi. Kodwa lo okhethiwe uvele bekubhaliwe ku-will, ibaliwe ngubaba uGatsha waseibaliwe will. Abanye bangathi bayakusola bathi i-will le ebhalwe lapha kuyona i-will ifekhiwe, kodwa nje vele ubukhosi bunombango isikhathi esiningi. So akungimangalisi lokho.
Umbuzo wami wokugcina, na ubona njani wena okwenzakalayo kundaba yobukhosi bakhona ngapho eSouth Africa kwaZulu, ukuthi nqa sikhangela okwenzakalayo kutshengisani ikakhulu isifundo esingatholwa eZimbabwe lapho okungakabi lenkosi esikhange esifcotshwe ngokusemthethweni?
Indaba yobukhosi le ibalulekile especially ebantwini bakithi esibhiliva ebukhosini engathi amanguni. So isifundo esingaba khona kubantu bakithi ba especially la esibuya khona eZimbabwe ikuthi ukubambana. Ungabheka nje abantu beNatal noba nje kube khona ungathi akunakuzwana, kodwa ukubambana nenhlonipho nokuba kwazi ukuthi isiko labo liphathwa kanjani. So isifundo thina esingasifunda ukuthi yikho lokhu ukuthi kufanele sibambane njengabantu bakomthwakazi. Ma lo sekhethi ukuba inkosi sibambisane naye, siqhubekeni siye phambili njengesizwe, kungabi nembango le nokuvumela izitha zisebenzisa abantu bakithi ukuthi basiduhlise bathi yelo akuyona inkosi, lo akuyona inkosi. Ngicela sifunde njengabantu bakithi bakomthwakazi, njalo siyekeni indaba eyiyo esenza sihlukane phakathi yokukhethana ngemhlobo yeyikhalanga, yeyitonga, yeyinambiya, yeyixhosa, yeyindebele. Singabantu, singamandebele sonke, asibambaneni. Okhethiweyo ukhethiwe abe yinkosi, asithungamele, simhloniphe, sithi bayede wena weZulu.
Ungavalelisa abalaleni?
Ngiyabonga balaleli, sengathi singaphumelela singumthwakazi.
Lo ke bekungumnumzana Abel Khumalo ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Theresia Nyathi, isiphathamandla esibona ngemota zokuhambisa, ubunhlanganiso elwela amalungelo wabahlali bakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula uhlupho olubhahileyo kulezi nsuku olokusilela kwezimota ngenxa yokuthi eziningi azibhalisanga kunkampani yezukho. Njengokukhalazwa nguhulumende esithi wenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Ngisibe lo mhlangano
ngoba ama residents izakhamu zabo Bulawayo ziyakhala zibe support okukhulu okunye okumangalisayo ngezukho le eyaba introduced nguhulumeni bayakhala kakhulu amabhasi malutshwane njalo kafiki ngesikhathi njalo into eshuphayo uma ilanga kungela dizili akula muntu abamtshelayo ukuthi namhla idizili kayikho kumbe lingangeni edolobheni uzathola ukuthi abantu bazangena ekuseni befike emsebenzini bethe sebephenduka lapho abavela khona ntambama akusela lutho uzathola abantwana besikolo sebedubeka omama sebedubeka labo lezi sebenza obaba ngalesi sikhathi sebehlukuluzile okusenze sathi kasihlangane nini thina njengezakhamuzi zakoBulawayo sibona ukuthi kanti singancedisana njani ngeke sakhulumisana lohulumende yini ukuba khona khonokhana kwakuvele kukhona ozukuqhuba bekhona ama-private imota lezi ezincane zisasikhona bazivumele zibuyele endaweni lapho ezazikhona kodwa labo bananzelele abanini zimota lezi zincane ukuba bananzelele uhlupho lwe-covid lolo lukhona balandele izinqumo zikahulumende lalo abakhale ngakho kakhulu izakhamuzi ukuthi into yezukho le eyabuyayo yena uhulumende awaphe amabhasi malitshwane kakhulu okunye okumangalisayo ngamabhasi abathona ngamabhasi abantu abathona ama-private buses lawa malitshwane uzathola ukuthi kule bhasi okumele yekhezi kodwa isithwala abantu la njalo ungazikhangela lezi mota ezithwala abantu amabhasi la akhona zimota ezindala zimota njalo ezingakhangeleli ukuthi zincedise abantu ngesikhathi ngoba uzathola ukuthi lezo mota nxa zifunakala esithi thina ngezezukho zitholakala njona kule xa idizili ingekho kulo hlupho olunye olumangalisayo siye njalo sesikhangelela ukuba kathi ngesikhathi sonesi sobunzima ese-covid kungathiwani ukuba abantu basile kulesi sifo ngoba lawo mabhasi angaphuzi ukufika zathola ukuthi sokuminyana phakathi khonaphana i-covid protocols ezikhona lezi zasalandelela abantu sebepakishwa abaphakathi akula-sanitization ukuthi babonakale hhayi abantu kati bangasila kulesi sifo esikhona esimemethekayo sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi ziye kuhulumende zibhale izincwadi ziye kukhansili ngoba abanikazi bazonezi imoto labo bakhala emgwaqwaka imanga kuhle njalo nxa izulu lisina uzathola ukuthi akula mashedi lapho kugadela khona abantu njalo sivumelene thina ukuthi kakukhulunyiswane izimoto zibuyele zona izane zazwele zikhona kodwa kube izimoto ezi-good condition ezizalandelalayo imithetho efakwa nguhulumende
emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo
emgwaqweni kuyaphithizela okunye okubangalisayo kungayangale ezehla lobhengula ubusufizalapha kubhashi la kuhamara esikhona kukuhamara isiphithiphithi kugcwele abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho i-transport kayi iyaswelakala okunye okumangalisayo kuye kulobhula ngale lezi ziyakobo-callback kwafana akumanga kuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esikolo zivuliwe uzathola abantwana balokhe bakuma abanye besuka sekubuyela ezindlini zokuya amasukusukusuku ishortage inkulu kakhulu yikho kusikhathazayo lokhu wabhala into le ezo kumele ukuthi kubhale abe maningi angaba maningi sokusebenza
lithe lizaqoqa nalezinye njalo inhlanganiso ngalolu daba
enye yokuqala indaba ezakhulumisana ngendaba ze-transport bakhona akhethiweyo nenxa yekhovid yona likhona kasihlala baningi abakhona abazakuya sibela kuxoxiswana namanye ama-association ngoba sohlupho sode sikukhangeleyo ose ngoku lamasosiatini afonapha koBulawayo yawo ayakhathazela.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Theresia Nyathi, isiphathamandla esibona ngemota zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owayengumabhalane wakuqala unsundu wekhansili yakoBulawayo uDokotela Michael Nkanyiso Ndubiwa obhobhe ekuqaleni kwayonale iviki ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kulelo dolobho. Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekele Mhlanga nesithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.